Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba oyenzelwe eHarare lamhlanje uDokotela Thokozani Khuphe okhokhela ibandla le-MDCT wazise ukuba inhloso yokukhuthaza umhlangano onje ikuba kuphunyela amacebo okulungisisa ilizwe libuyele kusimo salo sakudala abantu bebelempilo engcono okungenzakala kuphela nxa abantu bangafaka amakhanda ndawonye.
Sifuna ukuthi kube lenkulumo ezabisa amaZimbabweans wonke ndawonye kuvela ama-church kuvela kusivil society kuvela kuma-political parties kuma women's organizations ma-youth ku-government sithi kwaqa endlini eyodwa sikhulume ngokuthi yikwini esingakwenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Ngokuqhubeke ethi indlela isimo somnotho esibhidlika ngayo ayisaqondanga ngoba sokuhlukuluza abantu asebehlala bebhekana lobunzima bokwengezelelwa intengo yempahla yokudla mahlayana, ukusilela kwamanzi, ukungatholi usizo lokwelatsha lokunye okunenginengi. Unkosikazi Priscilla Misihayirambu Mushonga webandla le-MDCT uthi into edanisayo kakhulu yikuthi konke lokhu kusenzakala abantu baphinde babhekana lodlakela.
Udlakela lonke nje alulunganga, yikho sifuna ukuthi kasikhangele nini ukuthi udlakela lwangkhona lungalungiswa njani. Yebo singabe sikhangele okwayizulu, kodwa ke yona le into yodlakela sayibona ngesikhathi segugurawundi, sayibona ngesikhathi sabo 2000. Singabo yethuka kakhulu ngoba hashi sesikubone namuhla, yinto esimele siyilungise ukuthi kanti vele luvela kuphele ngokwalo.
Amabandla la asole kakhulu udlakela osulusenza ngani ilizwe lihlala likusikhathi sokhetho nsuku zonke, ethi sesifikile isikhathi sokuthi abantu bakhulumisane besebenzele ndawonye. UMakhuphe uthi emizameni yokuqinisa inkuthazo yabo le bazakhulumisana lamanye amazwe.
Thina kathe sizaqala siyingeje amadiplomathi lapha sibatshele uhlelo esifuna ukulenza. Sisuke lapha siyayingenja i-regional le-international community. Sisuke lapho si-ingenje yona uhulumende njenge-political actor njalo, njalo futhi njengohulumende ngokuthi yibo abakhona ukuthi bakithi asibuye nini ndawonye, kasikhulume nini izinto ziwoniwa ngomlomo zilungisiswa ngomlomo.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa evezelayo ukuba sokungadingakala ukuba abantu bekhulumisane kudaba lokwakha isizwe. Amabandla la athi akakhethi okumele aze emhlanganeni lo okugoqela okhokhela elinye icele le-MDC umnumzana Nelson Chamisa nxa efuna. Bethi inkulumo lezi kumele zigqile ekulungisiseni umumo wenhlangothi zonke zempilo elizweni okugoqela ezomnotho, ukulandelwa kwesekelo sombuso, umbuso obalulekileyo, ukuvimba ukuqhamuka ke kobudlwangudlwangu, ukulwisana lomkhuba wenkohlakalo lokufumbathisana kunye lokulungisiswa kobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.